Ngithanda ukukhuthaza uZulu wonke ezweni laseZimbabwe ukubana siphakame ngobuningi mhla ka-23 August ngolwesithathu siyevota. Uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5. Nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ukubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba, obe-region, lobelizwe. Thanda ukukhuthaza kakhulu umama oyemathebelelens lwaseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama. Siyevota singaphakami singabomama kuphela kodwa siphakame lezimuli zethu zonke. Mama khuthaza ubaba, khuthaza ugogo, ukhuthaze ukhulu, ukhuthaze abazukulu, ukhuthaze umntwana wonke ole 18 years and above ubana phakame ngolesithathu. Leli lithuba esesilitholile lokubana sitshintshe ubukhokheli bendawo, sitshintshe lobukhokheli belizwe. Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ballot box mhla ka-23. Mama ungaphakami unguwe wodwa le mali yakho kuphela, kodwa khuthaza umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke ubana siphakame mhla ka-23 bethole isithupha i-passport enga-expiranga kumbe njalo i-document eqondileyo evumela ukubana akhona ukhone ukuvota ngayo, ukhone ukubana babone ukuthi nguwe uyevota. Susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa nxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani. Ngamanga lawo mama tshela ukhulu, tshele ugogo ukubana ngamanga lawo gogo ilungele lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa, njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho. Susani ukwesaba lokho indlela zokwethusela abantu. Ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba, ungela valo, ukhethe ubukhokheli obufunayo, obendawo, obesigaba, obelizwe. Inhlupho zonke esilazo bomama esikhala ngazo, abantwana abangasebenziyo, abantwana sebephila ngama-drugs, indlala ngekhaya, izinto ezingahambi kuhle ezweni, ukuhlupheka lokuhlukumezeka, konke lokhu singakhona ukubana siye kutshintsha mhla ka-23 August ku-ballot box. Ngikhuthaza njalo kakhulu intsha, omama abana kayikhuthaze intsha, abantu abethu abale 18 years ngeprogram enesasiyidonsa abomama. Sikhuthaza abantu abethu ukubana kabayiregister ukubana isikhathi sesifikile manje sokubana bayevota. Iprogram lana yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni esasilikhangelele, ngoba la manje bakhona abantu ofica kubana kabaregistanga. Kodwa kulabo abaregistayo sakhona ubana sibafinyele bomama ezindlini, sivotele ubukhokheli besigaba, ubukhokheli beregion, ubukhokheli belizwe, ukhansila, uMP lo president esimfunayo. Singela kwesaba, singela kwethuselwa, sikhethe ubukhokheli obuza sisuthisa for the next coming 5 years. Ngiyabonga.